Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 12 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje selingamakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kubika abogatsha lwezempilakahle emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.6 million.
Amboni ukuthi umkhuhlane wecorona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama freedoms, especially isikhathele ama freedom of speech.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizavulwa kancane kancane ngonanzelelo, njalo abazisebenzayo abagoqela abaphila ngokuthengisa kumele babhalise kuhulumende ukuze bavunyelwe ukuvula.
Le album engayirelizayo okuthiwa ngundebe zami, album le engayenza ngo-2018 ile ngoma ezingu-10. Phakathi kwengoma khona kwe-album yona leyo kule ngoma okuthiwa ngikhethe wena. Ngikhethe wena ye engayenzela ividiyo ye yayenza udumo sibili.
Kuhlelo Woza Friday Liviki silomculi owayengumdlali omkhulu womdlalo wenguqu kweleZimbabwe uCharles Mahlaba Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Selingamakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kubika abogatsha lwezempilakahle. Leli nani lengezwe ngabantu abalishumi lambili kwabahlolwe ngolwesine ntambama Nhlangula 11, 2020. Iningi labo kungabanye babantu abagcinwe endaweni zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Lumbiko uthi njalo asebehloliwe kubana bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 56,746. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabadabuka emashingo ababili ukuze babe ngamashumi edlula amahlanu 51, kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus abafunyenwe belayo sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7.6 million, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 424,716. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezine 3,865,742, kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazwe nawezwekazi le-Afrika asebebanjwe legciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 216,446, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,756, kwasinda inkulungwane phose ezilikhulu 97,068, kubika abenhlanganiso eye-African Union.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizavulwa kancane kancane ngonanzelelo olukhulu, kodwa abazisebenzayo abagoqela abaphila ngokuthengisa kumele babhalise kuhulumende ukuze bavunyelwe ukuvula. Ukuvalwa kwelizwe kwamanje uthi kuzaqhubeka kukuzinga lesibili u-level 2 emizameni yokuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane. embikweni wethu le kumabona kude namhlanje umnangagwa uxwayise uzulu ubana aqhubeke ethatha amanyathelo okuzivikela agoqela ukuvala amakhala lomlomo ngamamask emphakathini lokugeza izandla sikhathi sonke uthi abantu kumele baphume ezindlini kuphela nxa kulesidingo esiqinileyo wengeze ethi abamasonto sebevunyelwa ukukhonza kodwa imibuthano yabo kumele ibe phansi kwabantu abangamashumi amahlanu umnangagwa uthe njalo abanikazi bezindlu sebevunyelwa ukuhlawulisa amaloja irent ebengabhadalwa kunyanga ezimbili ezidluleyo ubonge eleChina ngokuqhubeka liphathisa uzulu weZimbabwe ngezinto zokusebenzisa ukuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 kodwa akazange aluphathe udaba lokuchaphazwa kwemali kuhulumende yinkampani ebikwa ilobudlelwane lemuli yakhe eye Drugs International udaba olutshiye abanye bekhuza umhlola umnangagwa uthe umkhuhlane lo kumele udlule ukuze abantu bakholise amalungelo abawaphiwa nguhulumende wakhe aguqela ukukhuluma yiloba yini abakufunayo lokuvota kukhetho olukhululekileyo ukuhlaziya amazwi la untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
Kambone ukuthi umkhuhlane wecorona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama freedoms especially isikhathi le ama freedom of speech injalo futhi even freedom of movement yes siyakwazi ukuthi abantu abavunyelwe ukuthi behambe endaweni ezikhatshana but sibonile ngesikhathi se-COVID ukuthi abantu bebetshaywa ukuthi baye emagrosa bebetshaywa ukuthi bangene town into zonke ezinjalo ungananzela from March up to now kulabantu abaningi kakhulu abatshaywa ngamapolisa kobulawayo kuphela I think abantu abafika ababili ababulawa ngamapolisa esilobela kunomuntu owabulawa ngamapolisa kulabantu abalinyaza kakhulu abanye baqanyula izandla abanye balimala betshaywa ngamapolisa so lawo ma freedoms umnangagwa akhuluma ngawo ambona ukuthi alani le COVID because ama journalists abotshwa i COVID khona noma ingekho abantu bayatshaywa i COVID khona noma ingekho amabobandla aphikisayo ka enjoy ama freedoms la akhuluma yena umnangagwa i COVID ingekho loba khona so mbona ngani nje ukhulumende weZimbabwe ekhokhelwa nguyiwa umnangagwa bazama ukusebenzisa iCovid bevala ngokuthi kule COVID kodwa bencindezela amalungelo abantu so ayisozitshintshe lutho ukuphela kumbe ukuhlala kweCovid okudingakala eZimbabwe ukuthi ukhulumende weZimbabwe ehloniphe amalungelo abantu
ukwehluleka kwakhe ukukhuluma ngodaba lwenkohlakalo olubikwa luphatha umdeni wakhe lenkampani yeDrugs International ukubona njani
Akunxa kufike into enzeke nje corruption lezi ubaba uMongameli kuzamele ekube lokunengi akwenzayo ngoba kyadanisa kakhulu ukuthi inxa kukhunywa ngecorruption umntana wakhe ebesekhanye ebalelwa khona ukuthi nguye owayeza benefita kakhulu entweni leyi etender leyi so ungakhulumi ngakho aphumele egcekeni ubaba uMnangagwa etshengisele ukuthi uzimisele ukulwa lesitha secorruption lesi kutshengisele ukuthi kakazimiseli ukuthi ekhulume ngecorruption njalo eyilwise ngoba sakwazi wadingena laphana embusweni wayenza i-anti-corruption commission abantu abaningi ababekhangelela ukuthi izaxabana kakhulu nabantu ababalelwa ekweze corruption but isikhathi esiningi i-anti-corruption is just into esetshenziswa ukulwa labantu abangani baphikisana lohulumente so I think kuyadanisa ukuthi umongameli kazanye ebambe indaba ye-drugs international le ngoba indaba esihluphe kakhulu ivikile elidlulileyo abantu babonile ukuthi inkampani kade ifuna ukuthatha imali eziningi uhulumende ingayenzanga lutho so njengoba ngamelwe elizwe ozimisele ukulwa le corruption besicabangela ukuthi uzakhuluma ngayo indaba leyo eyibeke egcekeni ukuthi uhulumende wakhe kavumelani lakho lokho so kuyadanisa nje umuntu sale elembuzo eminingi ukuthi yena wayesazi okunganani ngodaba lolo
umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe njalo ulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu limuzwe lapho exoxa ecingweni lontungamile Nkomo weStudio 7
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
So ubhubhe umfana oleminyaka elishumi lantathu esibhedlela sempilo kobulawayo ngesihudo lamhlanje ngemva kokunatha amanzi abikwa ebengcolile elokishini leluveve. Njalo omunye oleminyaka elishumi lasithupha utshone kuthangi ngesizathu esifanayo. Isiphathamandla salesi sibhedlela udokotela Xolani Ndlovu uthi sebelaphe abantu abangamashumi amabili lambili abagula ngenxa yesihudo abavele elokishini leluveve lelobhengula lapho uhlupho lolu obelubhahile phose okwenyanga edluleyo. Ikansile yakobulawayo ithi isahlolisisa lolu daba. Udokotela Ndlovu uchasisa okuningi ngalolu daba.
Kusukela mhla ka 6 June ngomgqibelo sibe lenani labantu aba lichumi lambili asebelaliswe lapha esibhedlela sempilo Central Hospital lelo mkhuhlane wohudo. Ebantwini labo bekukhona labangabantwana. Kuzofika namuhla sesilahlekelwe ngabafana ababili, omunye oleminyaka lichumi lantathu, omunye oleminyaka elichumi lasithupha.
Nxa selithole ulwazi olunje, kuyini elikwenzayo?
Uma sithola ulwazi olunje, siyazisa abezempilakahle zeBulawayo City Council, iCity Health Department, ukuze labo benze uphenyo endaweni yakhona leyo eluveve. Batholisise ukuthi kahle kahle kungani kusiba nokumemetheka komkhuhlane wohudo kuleyo ndawo, ukwenzela ukuthi uma kuyinto abakwanisa ukuthi bengenele ukuthi ukumemetheka komkhuhlane lowo umiswe beyenze khonokho. Umkhuhlane wohudo njengoba sisazi ikakhulu ungumkhuhlane ophathelane lezokuhlanzeka, okufana lokuthi abantu kufanele begeze izandla, bebilise amanzi ikakhulu ukhathesi abathola khona amanzi awesibhorane, lanxa amanzi ayekhansili ethe aba lesikhathi engekho, uma ebuya amanzi lawana akwazi ukuthi abuye engcolile. Kufanele ukuthi abiliswe amanzi lawana ukuze ahlanzeke.
Lo bekungudokotela Xolani Ndlovu, isiphathamandla sesibhedlela sempilo. Ubexoxa ecingweni losandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Abagcini sihlalo bamakomiti edalele ephalamende bebethe gwaqa lamhlanje kobulawayo ehoteleni yeHoliday Inn lapho abakade becubungula okuchiyeneyo. Njalo umlawuli waleli dale ubekhuthaza ukubana kuncediswe inhlelo zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Joe Gabuza, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezamandla kagetsi, ochasisa ukubana kungani behlangene ehoteleni le kulokuthi baqhubele umhlangano enkundleni zebulenjini ukwenzela ukunqabela kumemetheka kwe-COVID-19.
Ikomiti ngayinye ngayinye siqalisa iseshini yepalamenti siyafaka izi engathi ama-objectives ethu ukuthi sibe le-work plan ukuthi sihlose ukwenzani nge-session le parliament. So ama objectives lana konke lama activities konke sifisa ukwenza sesiyavala ihlandla le session yokuqala sesivala elesibini. So sesihlangene ukuthi njengama chairpersons senza ama reports sitshele uzulu ukuthi ngibese parliament ukuthi hayi kuloko esasifisa ukwenza sesifike lapha lalapha lalapha usilelayo yilokho esifuza ukuthi sikukhangela ukuthi singakwenza njani nge-next session. Kanti iyakhangela ukuthi kuyabe lama-views e-parliament, ama-views e-committee la angene njani, lohluze njani, ama-activities anjengokuthi ukuvakatshela izindawo zihlole ukuthi uhulumende usebenza njani kuma-ministries, konke lokhu yiko esikureportayo.
Abanye bathi bekungadingeki ukuthi lize libuthane eweteleni njengoba sibona ukuthi kule gcikwane leli le coronavirus, kukanti bekuzalondoloza imali.
Asiqalisa i-session yeparliament siyabuthana njengama-chairperson sikuzinga oluthiwa i-LCC, i-Liaison and Coordination Committee. Ikomiti ihlanganiswe yama-chairpersons asibantu abaningi, ama-chairpersons sonke le staff se-parliament asidluli kubo-20. So lapho esihlezi khona esibuthanele khona sibalutshwana njalo sinakekele konke okutino singaspread umkhuhlane loyo khona we-corona. Sihlezi gatshana lagatshana, nxa zingena yonke lama mic ayasanitayizwa, ungakakhulumi uyasanitayizwa izandla, konke siyakunanzelela konke khonokho. So amboni ukuthi into engasihlupha kangako ngoba siyalandelela zonke izinqumo lezifiso ze-Ministry of Health le-World Health Organization yokuvikela umkhuhlane wonalo. So imali ye singathi besiya but besiyaseva imali kodwa vele yimhlangano esisenza ngoba okunye ama-reports awungeke wenza over the phone. Kufanele lihlangane likhulumisane linike iripoti abantu beyi-criticise bebona ukuthi siyaplana siya njani. So i-planning nje ye-next session then sikhangele ukuthi esikwenzeleyo ku-last session sikufeze njani.
Lo bekungumnumzana Joe Gabuza, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngamandla kagetsi, ubexoxa icingweni loSandikile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela ukwephulwa kwelungelo loluntu kanye lokwenzakala kwezombusazwe. Kodwa likhumbule izihlobo, alisozele nelize kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegciwane le-coronavirus. Abesifazana be-MDC Alliance abathathu, onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova, bamiswe emthethwandaba namhlanje besetheswa icala lokuqamba amanga ukubana bathunjwa bahlukuluzwa ngabantu abanakanelwa ukubana ngama-CIO. Beyetheswe njalo icala lokumemethekisa amanga bengcolisa uhulumende. Abathathu laba bathi bathunjwa batshaywa kakubi njalo bahlukuluzwa ngokocansi. Abachuchisi balile ukubana abathathu laba bakhululwe ngenhlawulo yesibambiso sebail. Kodwa igqwetha labo umnumzana Alec Mchadehama usixolile lesi sinqumo isithi uhulumende uhlukuluza abathathu laba. Sisiya emoyeni udaba lolu belusaqhubeka emthethwandaba. Iqembu lomdlalo wenguqu ele Habane Pirates libuthanise uncedo lwemali yokuthengela asebegugile ukudla ngesikhathi abantu bevalelwe emakhaya bengavunyelwa ukuhamba-hamba phansi kwezikondiso ze-lockdown emizameni kahulumende yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umfundisi uJet Masimoyo nguye ophiwe umlando wokuthenga lokuhambisa impahla lezi eziphiwe asebegugile abasendaweni yeHabane esigodini, njalo ukuthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuba isimo se-lockdown sitshiye abadala bekhangelane lendlala.
Siye sacabanga sabumbana siliqembunyana elasemzingwane district sakunanzelela ukuthi isimo lesi sikuso namhlanje kasikho kahle hle ukudla kakukho kakutholakali kunzima ebantwini bonke saqoqana sisebenzisana leqembu iqembu lethu iyabane football club sase sithi kungcono siyenze okungama parcels lathi kubazali kakhulu abantu abadala abayi 75 ehabane khona phana
abaphatheke ukuqoqela imali yokuthenga ukudla lokho okuphiwa abadala basehabane ngababalisa uThembani Mpofu uFranklin Sibanda usiniwe Ncube uSingatsho Mpofu uNtombi futhi Thusi uQueen Thami uPrince Gumbo kanye loQaphelani Sibanda iqembu lehabane Pirates Football Club lidlala kusigaba seZifa Mathebeleland South Division 2 njalo nyakenye liqede lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kweqembu leTalent Vision Academy okuyilo elithole ilungelo lokuyadlala kusigaba seZifa Central Region Division 1. Kule mibiko kodwa ethi phambilini kokuqhamuka kwegciwane lecorona iqembu lehabane Pirates bese linxuswe izinkokheli zeCentral Region Division 1 ukuba lithathe indawo etshiwe liqembu leDainderry lona eliziphumele lodwa kuligi leyo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo imutsho Joseph Njanji.
Hello, what's a Friday, Livigi? Lomculi oye ngumdlali omkhulu womdlalo wenguqu kweZimbabwe, uCharles Mahlaba Banda. UCharles owadlalela amaqembu enguqu ambalwa agoqela ele Chicken Inn FC, kathesi usengumculi womdumo weAfro Jazz le Afro Pop ekobulawayo. Asizweni exoxalo Ezra Jesus Banda weStudio 7.
Bamazi ngokuthi umuntu akasem Mahlaba Banda owecula umdumo wesicathamiya leqembu lakhe lo dumo elesinduza boys. UCharles ekhabele ezenguqu egangeni walandela indlela kayise.
Mina ngafunda eNkanyezi Primary School, secondary level ngafunda eSkhulile High. Kuthola phe engayenza khona ukuqeqesha kwami. Bengidlala ibhola, ngadlalela iRail Stars, Chicken Inn, leQuellerton. Ukucula kubuye sokuyinto ekade sengitshelwa ngabantu ukuthi ngile talent. So mina ngangihlala ngiconcentrate ebhoreni.
Bolababili kuphela.
Umahlaba ubengahlala ecula ingoma zabaculi abathiyeniyo nxa elabanye bakhe besemdlalweni wenguqu okuyikho kwamqubaqumbayo ukuthi achiye ibhola lenyawo aqhubeke ngomsebenzi owathiwa nguyise.
Ngibethanda ukungithatha ngihamba laye kumashows ngisiyambukela. So yikho owanginspire ukuthi lami ngifise ukuthi ngingene kwezomculo like izingoma zabo Jabu Khanyile, Vusi Mhlongo, Dorothy Masuku. Yikho owangenza ngacela ngingena emculweni kakhulu. Ama project ami ngisebenza leSunduza upcoming artist aku community fire SA UK okuthiwa yiSosa xa then ngisebenze njalo lo Janet Wood use England live.
Manje upheka elinye idlathi lakhe elitsha njalo ukhangelele ukuliphawulela uZulu ngokuya kwesikhathi. Lonakela kuqala lahamba njani mfana kaMahlaba?
Le album engayirelizayo okuthiwa ngundebe zami, album le engayenza ngo-2018, ile ngoma ezingu-10. Phakathi kwengoma khona kwe-album yona leyo, kule ngoma okuthiwa Ngikhethe Wena. Ngikhethe Wena ye engayenzela i-video, ye yayenza udumo sibili ebantwini abaningi. Kho lapho abantu abaningi abahle baqala khona ukunjani ukungisekela, sebebona ngisenza lo mculo. Asonto nje phone ubuya lubizo endithathela emdeni
akande bobu sakhembisa nawe ngicela ungithembe njalo masimu mathandana thandane sobeleni
abalaleli bangaxhumana njani lawe ubatshele lokuthi bangawuthola njani umculo wakho
mina ngitholakala kuma social media Facebook Instagram ngibe ngitholakale la ku YouTube amanye ama social media platforms ngisawasebenza manje ukuthi imusic yami ingene khona lapho kodwa phela lapha bangangithola khona inumber zami ngu 0775 941200.
Abadala bathi uDiwo lufuza imbiza usemahlaba banda nesiphiwa elaso sokucula wazizala kuleli jaka elicula kamnandi uCharles Mahlaba Banda. Uyabe silaye kuhlelo waza waza Friday mpela kike mnandi kini lonke igama lami ngeza Jesus Banda lisale.
Uthando lakho lubalulekile mama unikhulise ngobumeni balomhlaba mama thank you mama umthalo uthala ngisemani yakukhumbula umshayiso wentandane kunokuthi
ngehlukana izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela lamhlanje. Sele kumakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kubika abogatsha lwezempilakahle emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.6 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah nisithi libe lempelasonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.